Kwinto eyangisa kakhulu uthi iqembu lama Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathi ntambo we-sport uCathy Coventry usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa amabhakethi sethengiwe, kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa, amabhakethi engekho kungela mali. I-Rufaro Stadium lakhathesi lokhu ivaliwe, of course le kwakungeye-council, kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uCathy Coventry ukuthi uzabe ezenze nakhathi zikakazenzi njalo. So kusegcekeni ukuthi ubengenzi lutho nxa sesiyabona iqembu selisadlalela eRwanda, bekungaba ngcono sebengabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kukamphathi ntambo uCathy Coventry, ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu, njalo ngiye wathembisa abantu mzana ukuthi anveyila i-normalization committee e-FIFA wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kukahulumende, ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube kusiba le normalization committee yona le eZifa ehlekayo, ngoba kule nkundla ezisezambia, kule nkundla ezisebotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana bezimbabwe nxa befunge yabukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyisikhatshana nje njengasezambia from Chirundu is less than 45 minutes. It's very beautiful stadium, kule nkundla enhle evunyelwa yi-CAF, evunyelwa yi-FIFA. So uhlubo nthi abantu laba bebambene lohulumende, i-FIFA normalization committee, uCathy Coventry kanye lohulumende ebagombolozwe vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu bona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhola leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze, kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze, ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le, labo bebefuna ukubona iqembu la lidlala nxa kwalile ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo, alifakwe kumbe eduze, yikho abakutshoyo. Bese kusiba labanye abathi njengoba siqeda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria, kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze. Kodwa lokho akulani lathi, ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi. Ngabe sithina siqonde eZambia, iNigeria yiyo ade ibuya kithi, ayisithi ade siya eNigeria.